kumele ukuqala siqoqe lokho esingathi ngolwasemzini production, ngoba icurrency kumbe imali ihambisana lokuthi ilizwe lona lanelisa ukuthi livune okunganani okungayenza ukuthi imali yethu sibe layo. Thina-ke njengamakomani sesikujoye ukuthi okwesikhatshana kuyakuqakathekile ukuthi singene kuRand Union kumbe okwe-5 years sisazama ukuthi sakhe umnotho welizwe lakithi eZimbabwe ngemva kweminyaka engu-5 years. Yikho lapho esesingahlolisisa khona ukuthi kambe sesifikile yini isikhathi sokuthi sizimele sodwa sibe le currency yethu. Siyananzelela amazwe anjengeBotswana, amazwe anjengeSwaziland, amazwe anjengeNamibia, noma bengasebenzi iRandi as official currency kodwa baphakathi kweRand Union basebenzisana leSouth Africa, njalo kuyacaca ukuthi umnotho weBotswana lomnotho weNamibia uphezulu, okwenza umnotho weSwaziland leSotho ube phansi. eSwaziland ukuthi kakulankululeko yezombangazwe, kanti-ke futhi leSotho kuhlalwa kujaywe amakhulu ilizwe leliyana kalikho stebhu, kodwa ngalawo mazwe astebhu inotho yabo ibizathi ithuthuke.
Siyabona ukubana umongameli Mnangagwa usebhodabhode ngamazwe abalisa oNamibia, o-Angola lamanye anjalo, engakayi kwamazwe aphetheya ayiwo akhanya engaphathisayo leZimbabwe ngoba ele mali ele notho ethe xaxa. Manje ihambo zakhe zonezo kumazwe lawo ubona ziphathisa ngani?
Awuzamayo umongameli uMnangagwa sicabanga ukuthi uzama ukuthi mhlawumbe aqale aqinise ubudlelwano kwelizwe lakithi leZimbabwe namazwe akusadak. Njoba siyakwazi ukuthi kwezohwebo i-trade si-trade kakhulu namazwe awe-SADC, ikakhulu ele-South Africa, kanti futhi amazwe e-SADC yikho lapho kugcwele khona izakhamuzi kumbe izizalwane zaseZimbabwe ezisebenza khona.